Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni wethu we Studio 7 ngolesibili mhla ka 21 lwezi 2017. Mina ngiyuPresident Jeremiah.
Lami u Chris Gande.
Sokwenza kele Chris lapha sokuyinkemenkeme. Okade kumelelwe izizalwane zeZimbabwe eziphakathi kwelizwe lalezo ezisemazweni. Akubizwa ozwayo, sikhuluma nje emadolobheni lasemaphandleni, phakathi kwelizwe lasemazweni womhlaba. Abantu bayajabula, bayagiya ngemva kokwamukela umbiko wokuthi umnumzana Robert Gabriel Mugabe usethule incwadi yokuchiya umsebenzi. Lokhu kuza ngemva kokuba amalunga edale lephalamende akade seqalisile indlela yokumsusa kusetyenziswa leli dale. Bathe bephakathi kokwenza njalo, incwadi yahle yabuya yaqhushelwa umlawuli wedale lephalamende uSpeaker Mnumzana Jacob Mdenda, ohle wayibala khonapho. Abantu baqalisa ukweqa ngenjabulo begcwala ezitaladeni kanye lakhona edale lephalamende amalunga la akade ebuthene khona.
Intatheli zendaba zeStudio 7 lazo ziphakathi kwabantu abajabule okumangalisayo bemanzi te. Asizweni ingxoxo esiyenze lo mnumzana Abednego Bebe, umeli wedale lephalamende obekhonale eHarare kusenzakala konke lokho.
Edale lephalamende bese kufakwe imotion kumbe ngithi amaphepha akho athi thina sihlale njengedale. Senze lokho okuthiwa impeachment ngesikhiwa, ukukhipha upresident esihlalweni. Ngenxa yokuthi umthetho uthi uma simkhipha kufanele kuhlale ama-members of parliament awe-lower house, lama-members of parliament awe-senate, they-joint parliament. Bese sitheke ngenxa yokuthi parliament-ke indawo yangkhona kayeneli ukuthi kuhlale ama-members of parliament kanye nama-senators kanye-kanye. Sibe siyehlala-ke e-Sheraton namhlanje. Sesiphakathi ke ngokudebater imotion isiqalile ukudebater, kwayafika ke incwadi evelela kuye ke upresident Mugabe etho ukuthi yena hayi usechiya umsebenzi nezizathu zokuthi abantu beZimbabwe kabathabanga. So wasechiya ke umsebenzi ke hawu kuhle kwaba lokuthaba okukhulu kakhulu kumalunga edalela lephalamende. Kwaphinda njalo kwaba lokuthaba kakhulu ebantwini nje kazana besizwa khonoko ke izimota bese zijama uta abantu behlabela, hayi kube kuhleke sibili ngoba ubaba uMgabe esechile esihlalweni. Uhlupho ke esilalo kakhulu ke ukuthi njengoba ke uMgabe ube izanu njalo lokubusa izanu, kulo hlupho lokuthi simelele ukuthi sibone ke ukuthi izanu le eseleyo kambe izakwenza njengomgabe na, ngoba vele bebesebenza laye. Thina nje oppositions hayi abantu baZimbabwe sebelethuba ke lokuthi bayenze kumbe balungise lokho okade kube hlula isikhathi sonke ukuthi bakwenze kumbe bakulungise ke. Sinethemba lokuthi ke hayi kusuka lapha kusiya phambili ke abantu baZimbabwe sebezaba nelungelo ke lokuthi bakhethe lo abafuna abavise ababuse ngomnyaka ozayo ngo-2018.
Sikhuluma nje kathesi njengoba umongameli esethiye isikhundla, sekuhamba njani? Ngubani osenguye obambe isikhundla?
Umthetho ke weZimbabwe ngithi iconstitution enja ithi yona ke ibandla elilo president ke nxa upresident angafa kumbe achiye umsebenzi ke ibandla lelo elilo president wakhona yilo elizakhetha lo ozaqedisa ke ithemu ka president kusiyafika u-2018. Ungakhohlwa ukuthi kuvele kulama election ngo-2018 ke okwenzakala ukuthi ke lo ozakhethwa iZANU-PF nguye osezaqedisa ke ibanga leli eliseleyo kusiyafika ku-2018.
Umthetho uthini ngomsekeli kamongameli, njengoba kwesinye isikhathi sizwa kuthiwa umongameli ngachiya umsekeli wakhe nguye othatha intambo lezi, kodwa siyabona ukubana umongameli ubengasela abasekeli.
Ye, kumqotho lokho ukuthi ke ubengasela abasekeli njalo ke abasekeli yibo bathatha ke isicoco leso nxa echiya. Kodwa ke umsekeli oyabe esele ke enguye okade actor upresident engekho kumbe into kade bambe isihlalo upresident engekho nguye obamba isihlalo ke okwenyanga ezintathu kumelelekwe ukuthi ke abezani PF bafake lo abaozaphi ozathatha isikhundla sikaMgabe. So njengoba bengekho ke ispeaker uhle wanansa ukuthi ke amanyathelo azalandelwa azabe selungisiwe kusiyafika kusiyaphela ilanga lakusasa ngolesithathu.
Akula hungahunga yini elilizwileyo ukuthi ngubani okhanya ezaba ephethe intambo?
Nxa silandela ke okuphume kucentral committee yezanu ke ngesonto kuthe ukuthi ozathatha intambo ke ngumnankagwa ngoba nguye abamkhethe ukuthi uzaba ngu-acting president. Esingaziyo ke ukuthi baza kwenza njani ke ukuthi abe ngu-acting president njengoba bengakayi ku-Congress, kodwa ke hayi sizwa kuthiwa khona i-central committee yakhona yiyo eyenza umsebenzi nxa kungakayiwa ku-Congress. Ngilethemba ke ukuthi ke umnankagwa nguye ozasezathatha intambo kuzanu-PF.
Alo ke ngumnumzana Abednego Bebe ummeli wedalela eParliamente oyinkayi ongowe bandla le MDCT ubexoxa ke eseHarare ubesitshela ngokwenzakale khona le edalela leParliamente kungakaziswa ukuthi uMongameli Mgabe usethiye isikhundla lokuthi kuthe kusaziswa kuhambe njani PJ.
Inhlelo lezindaba zethu ze-Studio 7 lazo ziphakathi kwabantu bona labo abajabule okwamagama emadolobheni achiyeneyo kuseHarare koBulawayo la kwezinye indawo. Seneliseke ukubuthatha ukuthola ithuba lokuxoxa labanye abakade bekhona ngale. Njalo intathele zindaba yethu Anastasia Ndlovu kanye lo Gibson Bebe labanye abambalwa uMbathabile Masuku laye uthethe asizweni bekhuluma abanye babo.
He was a revered African leader, but unfortunately he's leaving office the wrong way. Mr. Speaker, I have guided section 119 of the Constitution, which talks about the role of Parliament. One major role of Parliament is to ensure that we protect the Constitution. We are a constitutional democracy, Mr. Speaker, and where there is infringement of the Constitution, Parliament has a duty and obligation legally to move in.
Imizwa lami ngupromise Mkhwananzi. Siyajabula kakhulu sithi lesi isigaba esitsha empilweni yabantu beZimbabwe. UPresident Robert Mugabe ubesondezela abantu okunzima kakhulu eZimbabwe lapha. Ngokungani sokule thuba lokuthi abantu baqalise impilo entsha, siqalise kutsha, sibe leZimbabwe kaZulu ebuswa nguZulu. Inotho yelizwe ibuyele ebantwini. Inkululeko le malungelo abantu aphenduke abuyele ebantwini.
Lithini ngamalungelo oluntu lawa awaphambanisayo etshontsha ebulala abantu langesikhathi seGugurawundi?
Siyamchothoza kakhulu uMgabe ukuthi into azenzayo zimbi kakhulu, akufuzanga zenziwe ngomunye umuntu, ngomunye ulida. Njalo thina abantwana beZimbabwe kumele asivumele omunye ulida weZimbabwe ozaba khona ukuthi enze lokho okwenziwa nguMgabe. Never again, we should never allow any leader, any person to do what Robert Mugabe has done to this country.
Uthini ngala amanye amalungu edalela ePhalamende abalisa uJonathan Moyo, o-Ignatius Chombo, loSavia Kasukwere okubikwa ukuthi abathunjwe ngamapholisa akwazakali ukuthi bangaphi, njalo nezindlu zabo lungulwa libutho?
Laba yibo abantu asebelokhu besekela bepromota uPresident Mugabe, bemnye ngokuthi abelokhu esesikhundleni isikhathi sakhe sesitshayile. Kufuze batholisiswe nxa bengatholwa ngamakhotha eZimbabwe benamacala babothwa.
Ibizo nesifongo?
Ibizo Alistair. Thina siyathaba ngalesi sikhathi nxa ukhulu kumbe singathi sangoma nxa sisehla sivumela ukuthi generation ele productivity, i-generation esikhangelele ukuthi iza-provider imisebenzi iyo ekhanya izathatha ipawa. So kuyasijabulisa njengamaZimbabwe.
Lithini ngalaba ababoshiweyo uJonathan Moyo, uSavia Kasukwere no-Ignatius Chombo?
Abantu abanjengaJonathan Moyo, uSavia Kasukwere siyabaya eChikurupi. Labo beke befile ukuthi iChikurupi injani, njengabantu ababesendabantu abantu ababelwela abantu ukuthi bekhululeka lesi sikhathi. Sabahambe labo eChikurupi betonisiswa bebona ukuthi kunjani ukuvictimize ama-advocates ama-human rights.
Samuel, hhayi akusolisi, akula nto embi yala, kula muntu ongasola. Konke sivumelana lakho okwenzakalayo. Ngathi sifuna ukubona okutsho okuzayo ukuthi kunjani lapho. Singancedakala siyangalo.
Uthi enziweni Robert Mugabe njoba wabulala abantu ngesikhathi segugula wundi.
Hayi hayi lokho angingangeni, angingangeni ncubo kakhulu. Sina sifuna ukubona iZimbabwe enhle.
Sina ngiyiphithule maphosta. Hayi akusimangazi njoba siyananzelela ukuthi la abantu okade bengamfuni nepathi yakhe bengasamfuni kubangelwa yimonakalo awukhosileyo engumongameli. Sihamsophe Zimbabwe selikhululekile. Okwesibili sithemba inkululeko leyi lizayiphatha kuhle ligcine lilondoloze singayenzi lokhuyana esakwenza ngo-1980 sathabela umthakathi ozobamba abantwana bethu ekhaya.
Labo ngabanye babalaleli bethu abakade besemigwaqweni bethakazelela ukushiya umsebenzi okwenziwe ngumongameli Robert Mugabe. Bekhuluma lapho lentathelo zindaba yethu ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu.
Umkhokheli wecele le-MDC umnumzana Welshman Ncube uthi ibandla lakhe liyathokoza kakhulu ngokuchiya umbuso kukamongameli Mugabe, njalo uthi balethemba lokuthi kuzaba lomhlahlandlela ohlanganisa wonke umuntu ozakhokhela ekuthini ilizwe leZimbabwe liphumelele. Asizweni ingxoxo eyenziwe nguNcube elontungameli Nkomo.
Bakithi esintwini kuyaye kuthiwe selitshonile ilanga nxa indoda ade ibambe isikhathi esingaka isidilikile. Yikho ke ungabona ukujabula okukhona ezitridini zeZimbabwe ngikobulawayo ngikhuluma so abantu kabathabanga nje kabatshayi nje amahuta ukuthi ya seze wahamba ubaba lo ade sijakadisa kangaka. Yikho ke hayi kuthathiwe sibili sonke sithabile sisiselebrata kanje sokuthi ungamba lo ade yinhloko yokuhlukuluza kwabantu usehambile. Sithaba kodwa njalo sine-anxiety yokuthi phela ubaba lo bengasebenzi eyedwa, bengakwenze yedwa konke khonokho ubekwenza elabakhula bakhe. Abakhula bakhe bonabo yibo abanye asebesala sokumele ukuthi babumbe uhulumende. Bonke bonabo mnangagwa bebelaye kusukela kudala beyiwo ama-stormtroopers akhe. Yikho-ke sile-anxiety yona le ukuthi silethemba ukuthi bafundile ukuthi ukuba yizicini lokuhlukuluza abantu kuphetha ngokubi. Kabasoze bakuphinde bazagebha amagoda amancane bathi mthu bakhafulele phansi. Yikho-ke esikuthemba ukuthi kuzayenzakala khonokho.
Obaba uMnankagwa nguye osezaphatha intambo lapha.
I-Central Committee yezanu anti imkhethi ukuthi ngiyozathathi lokhu ze ku-constitution ithena nanxa upresident eseresignile uspeaker anganikwa ibizo lo lika-president omutsha kumele ayenze ukuthi upresident omutsha abe afungiswe abe sonile within 24 hours ukuthola ibizo leli. Yikho ngithe mina bangamnika ibizo lamhlanje kumele ukuthi kusasa bamdinge lo uMnankagwa abe sonile before this time kusasa. Bangaphuza bamnika ibizo likaMnankagwa kusasa formally official lobelazi they must still formally hand it to you. So within 24 hours must be so in it. So kakula sikhala sokuthi kube lo acting or kube lo acting president who was the last vice president wa ectile.
Lo-ke ngumnumzana Welshman Ncube umkhokheli wecelele MDC njalo eligqweda elibona ngendaba zesisekelo sombuso bekhuluma ecingweni ke le-Studio 7 ekwabulawayo.
Enye njalo intatheli zindaba yethu ikhona lapho ecingweni ukuke waxoxa lo Chris singakangeni kuhlelo wathi size asiphathele khona.
Ye okwenzakala ukuthi ngemva kokwaziswa abantu eZimbabwe laba bezokona ke isikhulumeli seParliament umnumzana Jacob Mudenda eyazisa abantu bana umnumzana Robert Mkhabe usesayine incwadi abayi-resignation letter ngesilungu sibone ukusuka lokuthaba okukhulu njengokusizwa kathesi ngisezitalabheni ehalane njengokusizwa umsindo lo okhona abantu bayathaba bayathokoza kule ntokozo enkulu abalande ukuthi lakuthaba lizabaphathelani kodwa abakwenzayo nje ukuthaba bechaya izimota bechaya amahuti abaye bayagida abaye balatha amatshwala kuncane indawo
sike sezwa ukubana amapholisa kawabonakali ezitaladeni lapha kunjani ekujabuleni lapha
ye okwenzakalayo ukuthi okokuqala mfowethu nokuzazi ukuphatha ezimbabwe ilizwe leliyani esingalithina ngesilungu abayithi yi-police state ukuthi abantu abazimbayo zonke bezilokhuzwa bezikhangelwa ngamapholisa ukuthi nxa ungafuna ukuthi wenze nje yini okuncane njengoba wazi ufuna ukuthi dibuthane nje amapholisa abephambanisa abantu kodwa namhlanje okokuqala ke siboneke selokho amabutho athathayo-ke ngeviki epheleleyo amapholisa axhothe emgwaqweni okutho ukuthi ade kusizakala ukuthi amalanga layedlulele sibona abantu besemgwaqweni behlabela malanga wonke loba nje into leyo kuyinto yathi sizakala kuyinto yezanu p f kodwa isikhathi sikamongameli bekukhanya besesifikile ngabantu abaningi besebesithi umongameli kahambi kungelani lokuthi ngowezanu p f kungelani lokuthi nge-m d c abanye besibabona begqoke esikela amathiketi ayezanu p f bejabula kukhanya ngani ukwesaba okwafakwa ngumongameli Mkhabe iminyaka le ngu-37 kukhanya ngani wafaka ukwesaba ebantwini abantu saba bebengamthandi ngoba nanko phela ukuthaba kwakhona akwaze kubona kahle ikakhulu la lapha awina khona iwina ngalathwa ngamasilungu ngama-resounding victory angaze ngibona abantu bethabe kanjani
siyazi ukuthi ekujabuleni lapha njengoba utshilo futhi ukuthi bakhona abangani bayaphuza benathi utshwala kuya-ke kube lo kungezwa lokudlwangudlwangu akula yini
okukhona kwakhathesi ke abantu bebethaba ngike ngakhuluma nabanye abantu emini namhlanje ibhodabhoda ngoba bengike ngafika epalamende ngabesiya e-ICC lapho engihambe khona abantu abaningi bebebamangalisa ukuthi lokho kwenzakale isehlakalo lesi akukabi ama-cases abantu abatshontshelayo kumbe ngathi izindaba zabantu abatshontshelayo kumbe abantu abasebunzimeni bokwehlela ebunzima balutshwane kule lapho nxa kulamapholisa ikakhulu nxa sikhangela ngendlela abantu nxa bethala isikhathi esiningi siyala ukubona abantu abalimalayo amashopu ebhidlizwa izitolo zabantu zibhidlizwa lokunokunjalo kodwa asikezwa-ke impiko enjalo lapha eHarare okwakhathesi asikezwa-ke impiko enjalo nxa kukhona ngabe khona-ke ngokuzangela iphando kodwa okwakhathesi-ke asikezwa impiko ekhona abantu abaningi mfowethu angaze ngibona uthando olunjalo abantu bayathandana kulo thando abantu ubona abantu beqabujana abanye beseqelana angaze ngibone uthando olungaka selokho ngaba yimi-ke elizweni lezimbabwe liseseleko ngazalwayo ngibona nani ukuzo kwabongameli Mkhabe lokhu kutho-ke ukuqalisa isiqalo esifitha singazi-ke ukubana njengoba izanu p f kuyiyela esiyibuza asazi ukubana kuthoni-ke ebantwini bezimbabwe kodwa-ke abantu bayazithokozela bayazijabulela mfowethu kungelani nto ezinye ezihambanisekayo
wona amasosha akhona yini ezitaladeni lapho
amasosha yiwo wodwa mfowethu mhlawumbe ngawena nawe wathini ukuba lisosha okwakhathesi ngawe uyazikholiseli ngoba nxa ungangena ezimoteni lezi ezikhamba abaningi abathi ngamakhombi lawa amasosha angafika xa angafuna ukuthi engabhadali nxa engafuna ukuthi ebhadale abantu bathi hayi ungabhadali siya kubhadalela amasosha okwakhathesi yabantu yibo othandiwe babantu esikhathini esikizo khathesi athandwa ngabantu okunye okumangalisayo abantu bathabile bathokoza bayajabula okunye okungayenzi bejabulela amasosha ngoba abantu babona kanti inkululeko le khona esingathi ngasazi kumbe inkululeko kumbe kuyini bathi kungani kubiswe ngamasosha-ke isikhathi esidalise ukuthi umongameli Mkhabe azavume ukuthi usesayena abantu okuthiya ngemva kweminyaka eminingi kangaka ekuthi
imuli kamongameli Mkhabe yona ike yabonakala yini njengoba besike seze uyihungahunga lokubana kayikho elizweni
imuli kamongameli Mkhabe kayikabonakali kodwa esike sakhuluma nabo njengentathelo izindaba bathi bona umama uGrace Mkhabe usesekhona elizweni lezimbabwe kodwa ngenxa yenhloni siyazi ubana ubethethisa abantu abaningi wake watho wafunga phansi jawathikathi uzabusa azabuse nalapho esesifuneni kukhanya ngani inhloni ezimbambileyo kodwa sizathinakuthiwa abantwana yabangekhoyo abantwa babo yasebephumile elizweni kodwa yenangokwakhe umama uGrace Mkhabe kuthiwa usesekhona khonapha elizweni lezimbabwe asazi ukubana kuqiniseko okungakani ngoba besizwa-ke ngabafiki bebundi ukuthi hhayi laye usesekhona elizweni lezimbabwe
leyo ke intatheli izindaba yestudio 7 uGibson Bebe ebesixoxa laye ecingweni eseHarare esitshela ngokade kusenzakala lamhlanje.
umzulu weHarare obekuthe nendaweni yeAfrica Unity Square befuna ukulala khona uMongameli Robert Mugabe aze avume ukuchiya isikhundla begcwele indiyabulo ekuthini usekwenzile lokho. Asizweni uMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo. Bekuyikujabula ezaladini zeHarare ngesikhathi uZulu esemukela umbiko wokuba usevumile ukusuka esikhundleni uMugabe. Omunye walabo obegcwele injabulo kungosakhulayo uNkosazana Sibusisiwe Phiri, yena othi utshone eseAfrica Unity Square uzaphatheka kunhlelo ezehlukeneyo okubalisa imithandazo yokucela umdala ukuba angenele kudaba beZimbabwe. Kothi umnumzana Jacob Sibanda yena laye utshengise ukusijabulela lesi sehlakalo sokusuka esikhundleni kukaMugabe sekufika phose iviki abakubutho bangenelayo kudaba lwakhe.
UMugabe ushiyile vele asamfune angaphenduki, asamfune even eZimbabwe. Sifune vele ukuthi onke amakhosi basitshontshele imali eZimbabwe, babahambe babangenise endlelini. Yiko siyafunakala kathesi. Then another thing is we want i-traditional government asifune vele iZANU PF MDC ukuthi igene yoga. So sifune iZimbabwe leyi sonke abantu beZimbabwe sibambane sisebenze sonke se-one.
Bekungesifanayo lakuntombi kayise Khumalo, yena obesehluleka lokukhuluma ngenjabulo.
Ajajabula kakhulu ngoba besesikhathele okwesikhathi eside. Sithokozile ukuba hayi sesizathola umsebenzi lathi ukuthi sithole ukuphila kahle. Jabule kakhulu, sijabulile. Bengakukhanyelelanga kodwa ngendlela le esenzayo. Siyabonga kakhulu general ngoba hayi lathi sesiyaphili sesiyathola imisebenzi ngoba besesikhathele okwesikhathi eside. Jabule kakhulu. Sasa besicela ukuthi nje kumi isitolo zonke zivale nje abantu sijabule kakhulu sibrode pawuli sithokoze sitengisethi hhayi sijabulile ngento leyo besesikhathene kwesikhathi eside. Sasa nje abantu bonke sithona sijabula sigidla nje siyenze nje
so. Ukuchiya kukaMugabe umsebenzi kuza ngesikhathi abebandla lakhe beye bayacela edale lephalamende ukuba lisukumise udaba lokuxotshwa kwakhe ukuba ngumongameli. Amalunga edale lephalamende ebephakathi kokuluhambisa lolu hlelo lokuxotshwa kwakhe uMugabe njengoba baphathi ntambo bese beye ewetheleni yeRainbow Towers ukuya kusungula lokho. UZulu okhulumisane lalo msakazo uthi ubonga abakubutho ngokuphathisa ukulungisisa obesekonakele kanye lokuba achiye umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngibuMavis Gama. Siyambonga ke uMavis Gama lapho silayo enye njalo intatheli izindaba yethu eyeStudio 7 uBenedict Nhlapo ekhona ngale ngaseGoli eSouth Africa. Siyakwamukela Nhlapo.
Siyakwamukela lami yabukela abalaleli.
Ye. Kumi njani khona ngapho li amukele ngejabule engakanani khona ngapho ngase South Africa?
Into kwezemangalisayo esuku lapho eSouth Africa ngokokuqala kubona izalo zeZimbabwe zijabule kanje, bavale isitalada bagcwele indawo yonke, abanye bagibela nemoto ezidlulayo, kunabancane kunabadala bonke bamemeza elizinike bathi lamhlanje yi-independence. Kukhanye kuzolala sibili kugidwa ngiselokishini manje lona ele-Hillbrow manje lapho okuhlala khona izalo zeZimbabwe eziningi. Okulapha yinjabulo emangalisayo, abantu bajabule okokugcina. Ngangaze ngibona izalo zeZimbabwe zijabule kangaka kule-South Africa ngoba bahambe becatha becathela amaphoyisa kodwa namhlanje kume bonke lemuli zabo bathi intokozo enkulu ukuchiya kwaMongameli Mugabe Hlala.
Ye.
Mhlapo uya ungasitshela ukuthi kusenzakala khonokhu, kufike njani umbiko nalo ukuthi sokwenzakile abantu ukuthi baze bajabule kangaka?
Kuthe ma vele kuqala ukwenzakala kwahle kwaba i-breaking news kuma-stations wonke alapha e-South Africa, kube zi-news ezinkulu kakhulu, wonke ama-stations asakuthwala kuma-radio lakuma-TV, abaningi babonele khona, abanye njalo baphethe kuma-WhatsApp. Kodwa-ke within 20 minutes kwenzakele, abantu besebephithizele esitratini, sebegcwele betshaya inkwelo, batshaya amahuda. Kunzima kakhulu lapha, kodwa-ke okukhulu kakhulu ukuthi yinjabulo. Bathethe amafulegi kusebusuku, kodwa akulela maphoyisa abashuphayo namhlanje, akula muntu obuzwa amaphepha. Bayasho bathi bafuna ukubuyela ekhaya, sekezimisele ukubuyela ekhaya ngokwesha kwamongameli Mugabe esihlalweni.
Bese-ke sezwa ukubana umongameli Jacob Zuma uza kuya eZimbabwe kusasa ukuyakhulumisana lo mongameli Mugabe. Uhambo lolu lokho likhona na?
Kuzobanzima ukuthi uhambe loluqhubekele phambili, kodwa selungaba khona mhlawumbe. Kodwa-ke akade bekulanda ikakhulu ukuthi baye kuzwa kahle kahle ukuthi kwenzakalani. Uyazi ukuthi bekulomhlangano wesadi khona ngase-Angola, befuna ukuyazwisisa kahle kahle ukuthi kambe kumenjani. Kodwa namhlanje omongameli Mugabe sithiye phansi sihlalo, kuzobanzima ukuthi bazame ukulandelela lolu daba ngoba izinto sezisekile. Abebekwesabela abakele South Africa nje ukuzume nguye okhokhela isadi kumgcinishalo wesadi kumanje, bekukuthi mhlawumbe kungaqhubeka kuthatha isikhathi eside kungalungiswanga kweZimbabwe, kungadala inqushunqushu bese kusiba lo dlame olubakhona. Kodwa njengoba manje izinto sezikahle kangaka, uZulu ephokozile, umongameli Mugabe sethiye phansi isihlalo, ngithemba ukuthi luyo hambo kasele ukuzukuba necessary okwamanje.
Kodwa-ke abakwemukeleyo incwadi leyo abacabanga kula abalokuthandabuza na ukuthi engxenye incwadi leyo uyibhale ebanjwa ngamandla?
Okwamanje bonke abantu abavele uludaba ikakhulu isiphathamandla, ma ukhuluma leyo siphathamandla lapha kwele South Africa, besivele zisithi zizamelela abantu beZimbabwe benze njengokwenzakala kwabo. Njengoba lesi simemezelo size siphuma kubakhokheli bephalamende, akuna muntu ose-raise any concerns ukuthi kungabe kuyisimemezelo samanga. Wonke umuntu uthi isimemezelo esivela umongameli ngoba siwe ngendlela e-official. Ngakho-ke kukhanya siyemukeleka bobanje njengabamongameli ozuma usazofuze bazwisise kahle uhulumente weZimbabwe, bathole ngokusemthethweni ukuthi sosiyole sisimemezelo siphume khona. Kodwa ebantwini abasesitratini ngabasayingeni le, bathi ngabayingeni ukuthi kuhambe njani kwaze kwafika lapha. Abakuthabelayo kuphela ukuthi okokugcina sebekhululwe ngemva kwe-37 years, bazeka njengabantu akade beboshiwe bengakhululekanga, bathi okwamanje sebekhululekile, yikho kuphela what matters okwamanje.
Ye, manje udaba lwamaphemithi-ke luzaqhubekela phambili yini njengoba sekumi ngalolu hlobo?
Siyazi ukuthi amaphemithi la anikezwa ngenxa yokuthi kwakule ngisinyiso eZimbabwe, kwabuya kwaba lesikhona isikhathi sokuthi akula msebenzi, i-economy ime kabi. I-South Africa ibilokhu yongezelela ngeminyaka emlutshwana ikhangela ukuthi ma izinto zilunge ekhaya abantu bayabuyela. Kodwa kwamanje yoba sazi ukuthi basa-aplaya, isimo sizathatha isikhathi ukuze silunge. Njalo ne-cabinet isivumile vele ukuthi amaphemithi akhona manje ayingezelwe iminyaka eminyaka engu-4. Ngithemba ukuthi lokho kuzoqhubekela phambili, kodwa i-South Africa okwamanje isiza kuqala ukukhuthaza manje abantu beZimbabwe benisa ukuthi babuyele. Kodwa njengoba kuzothatha isikhathi ukuthi umnotho ulunge, uvele kuzafanele ukuthi bangezelele. Sithemba ukuthi u-South Africa izakwenza njalo, kodwa ibikubeka kuqashe vele ukuthi ngamathemisi esikhathana ukuthi izinto zingalunga, izafuna ukuthi abantu beZimbabwe babuyelela ephila elizweni labo njengomuntu wonke.
Umcabango bani kulowo okuthwana na uzathatha osededelwe umnumzana Mugabe, umnumzana Emerson Mnangagwa?
Abaningi lapha uma ukhuluma labo isikhathi sonke abayingeni ukuthi ngubani ongenayo, bathi bona abebekufuna ukuthi umongameli gqofume ebushakweni. Bathi ezepolitiki sebezinikela kumabandla aphikisayo lebandla elibusayo lezanu PF ukuthi bakulungise ukuthi kungena njani. Kodwa abakutshoyo abakukhuthazayo ukuthi noma ngubani ongenileyo kungasaphindi futhi athiwe amandla abe ngangamgaba, kungasaphindi futhi athiwe ayenziwe lokho izanu PF ekwenza umongameli Mugabe ukuthi bezenzela santando. Bafuna ukuthi umuntu ozongena abe umuntu ohlonipha amalungelo oluntu, umuntu ongenayo ezi ukuthi ufanele aphume. Kodwa kuqakathekilekile bathi kwamanje okusemqokayo ukuthi umongameli Mugabe sephumile, lo ongenayo bafisa ukuthi abekwazi ukuthi angavele akwenze lokho. Ibutho
Mhlapho, sikubambe kancane lapho, isikhathi sesidliwe ngumangwe. Sibonge kakhulu. Yelo bekungu-Benedict Mhlapho ise-South Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo. Igama lami ngu-Chris Gande, lilale.
Ngilethemba lokuba lilukholisile uhlelo lwethu lwalamhlanje ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.